sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mtwaka zomuhle isikhathi ngu 7:30 olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu ngenjabulo mhla ka 8 kumpalakazi 2017 muntungamili inkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
ingcwethi zithi ilizwe lalahlekelwa lithuba elikhulu lenguquko ngokwehluleka ukwethula uhulumende womanyano wesikhatshana ngemva kokwehla kukamongameli Mgabe esihlalweni.
Umgcinisihlalo wekomishini yezokhetho unkosikazi Rita Makarau sechiye umsebenzi.
Kina okwakathesi vele asitabanga kakhulu because asikwazi ukuthi imali yangkhona izatholakala yini, iyabuya yini kumbe iyabuya nini.
Uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi yamukelwa ngembono etshiyenweyo uzulu lezisebenzi.
Uyathola ukuthi isikhathi esiningi singananzeleli, singazwisisi ukuthi amalobolo ngawani njalo adalelweni. Yikho besisuka sesi-abhuza amalobolo lawa, sesithi ngenxa yokuthi umuntu ubhadalelwe sokumele a-abhuze.
Kambe udlakela bungaba bubangelwa ikungazi injongo yosiko lwamalobolo na?
Uhlelo lwe-Woza Friday lamhla silomhlabeleli we-Rumba ugibela bemsola iphethe indlalade lakhe lesithupha.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau sechiye umsebenzi. Umphathintambo obona ngezemithetho ukufakazile ukuthi uMakarau uchiye umsebenzi ngoba ebesele msebenzi eminengi.
Ukusenjalo iZimbabwe yalahlekelwa lithuba elikhulu lenguquko ngokwehluleka ukwethula uhulumende womanyano wesikhatshana ngemva kokwehla kukamongameli Mgabe esihlalweni. Lamazwi ethulwe izikhulumi emhlanganweni wengxoxo ngeZimbabwe obuqoqwe inhlanganiso yeSouth African Institute of International Affairs e-University yeJohannesburg. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ekhona le kwele South Africa.
Ekhuluma University yeJohannesburg lamhlanje ngesikhathi kuqhutshwa ingxoxo ngenguquko esanda kwenzakala eZimbabwe lalokho kuzagcina kuyimpumela yayo, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeSouthern African Political Economy Series SAPS umnumzana iBomandaza uthe kwaba lephutha elikhulu kwehluleka ukwethula uhulumende womanyano wesikhatshana ngemva kokuphuma kwamnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Umnumzana Mandaza uthi lelo phutha selibangele ukuthi iZimbabwe ibe phansi kombuso olawula libutho lobanje lokhu kungenziwa mgceke. UMandaza uthi nxa kungaze kufike ukhetho kungafakwanga uhulumende omanyano ophethe kwesikhatshana kuzobala ukuthi ibutho yilo elizalawula ukuthi kuvotelwa bani.
The transitional authority idea would have
uhulumende wesikhatshana ubeza kutsho ukuthi kudluliselwe phambili ukhetho ukuze kube lenguquko kwezokuqhutshwa kokhetho. Njengoba nje ukuhluthunwa kombuso sekuhambe ngale indlela, kutsho ukuthi sizaba lokhetho olufuqwa libutho. Yibona umkhokheli webutho uChiwenga ethumela amasotsha ezigabeni zonke zelizwe enyangeni ezilandelayo. Lokho kutsho ukuthi sesisazi vele lokuthi ngubani ozanqoba ukhetho.
Ekhuluma kungxoxo efanayo umqondisi wenhlanganiso ye-Research and Advocacy Unit, RAU, unkosazana Kudakwashe Chitsike, uthe ukuze kulungiswe isimo seZimbabwe kufuze inhlanganiso ye-African Union, AU, le-Southern African Development Community, SADC, ikubeke kucace ukuthi okwenzakale eZimbabwe yikuhluthwa kwamandla ombuso okufanele kulungiswe ngokwethula kwahulumende omanyano wesikhatshana. Kodwa-ke uthi lalelo themba kalikho njengoba lezi nhlanganiso kudala zehlulekile ukuxazulula ingxabangxoza zeZimbabwe.
SADC and the AU have failed Zimbabweans.
Inhlanganiso ye-SADC le-AU sezehlulekile ukusiza abantu beZimbabwe. Ukwehluleka kwalezi nhlanganiso kutsho mgceke ukuthi amandla ombuso ahluthuliwe eZimbabwe. Wenze zabonakala ukuthi azikwazi ezikumeleyo. Ukuze isadeki ibuyisele isithunzisayo kufanele iqonqosele ukuthi kube lohulumende wesikhashana eZimbabwe ozakhokhelwa ngabezenkolo njalo ozagxila kakhulu ekupholiseni amanxeba abangelwa yikho konke okwenzekayo.
Zombili izikhulumile lezi ziyavumelana ukuthi nxa kungasethulwanga uhulumende omanyano wesikhatshana kuzafuze uhulumende kamongameli Mnangagwa enze inguquko enkulu kwezokuqhutshwa kokhetho ukuze kube lokhetho olukhululekileyo. Kodwa bathi ukuze lolukhetho lukhululeke amabutho kuzafanele abuyele ezinkambeni zawo njalo angabi lendima edlalayo kwezokhetho. Kwezomnotho bafuna uhulumende ethule inhlelo ezakwenza imali eningi isetshenziswe enhlelweni zentuthuko kaZulu hatshi kuziphatha amandla zikahulumende. Mele Studio 7 Johannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Umanyano wa mabandla aphikisayo awe-OMDC Alliance namuhla usole uluhlu lwendleko zikahulumende i-National Budget ethulwe ngumphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa izolo. Usithi amalunga awo asedalele ephalamende kawasoze ayisekele kumbe ukuyivotela li-budget. Umkhokheli webandla le-PDP uMnumzana Tendai Biti ekhuluma emele lumanyano namhla eHarare uthe kaboni uhulumende weZANU-PF elandela konke okuthenjiswe nguChinamasa izolo. Wengeze wathi uhulumende okhona okwamanje akekho emthethweni. Ngalokho uBiti uthe kumele kwenziwe ukhetho olukhululekileyo.
Kusenjalo, izisebenzi zikahulumende zithi akukho okuningi okuthabisayo ngoluhlu lwebhajethi lolu ngoba lanxa bezathola imali yebonus iyabe isiphuzile njalo lamandla ayo esephansi. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe uMnumzana Neva Nyahunzwi uthi abakwamukelayo ukuthi kukhutshwe izisebenzi zikahulumende ezaziwa ngamabizo kuphela ama-cost workers.
Thina okwakathi sivele asitawanga kakhulu because asikwazi ukuthi imali yangona izatholakala yini, iyabuya yini kumbe iyabuya nini. Basipromisa sibide ukuthi kona ibhonasi kumele ibe khona but ukuthi kona iyabuya yini vele awula qiniso because okwakathesi ukhanya imali yangona vele ayikho elizweni.
Njengoba kuqala babelithembisile kodwa yabuya, kungani lingathemba ukuthi khathesi izabuya yini?
Imali yangkhona but yabo nxa isibuya laphana imali yangkhona iyabe isiluzile vele ivalue thina siyabe sezinto ezisquarete eziningi kakhulu.
Kodwa okunye elikuthandileyo ngebhajethi leyo kuyini?
Thina esikuthabileyo kakhulu njengabalisi ukuthi khona kutakona ama-youth lawa thina besithi khona olalo ngama-ghost workers ku-previous government leyana. Yala ukuthi kona vele akula ma-ghost workers and abantu labana kukhanya kathesi bazamisa umsebenzi and imali yangkhona maybe sizayizuza because yokuthi kona kukhanya abantu abakade behola bengayenzi umsebenzi bengayenzi lutho benikwa imali kuphela bekhampeni i-ruling party.
Lokhu kuzaletha mahluko bani?
I-difference yokuthi kona thina sizabona ngani hante kathesi kade sebefrizile ukuriporta ama-teachers so kathesi bangamisa lwana umsebenzi imali yangkhona iliyana ingahamba ukuyobhadala amanye ama-teachers because okwakathesi ama-teacher people ratios esilawo phakathi kwezikolo vele ayakhathaza kakhulu so kulama-project because of i-new curriculum lay so bangamisa umsebenzi abantu labana bakhathe amanye ama-teachers and ukhanya laba abasefikile 65 years bazacelwa la ukuthi nxa befuna uku-retire bahambe ku-retirement. Khonoku kuyenza ukuthi khona laba abatrainileyo kathesi abasanda kuvela kuma-colleges bazuzindawo ezokufundisa.
Lowo ngumnumzana Nevanya Hunzi, isiphathamandla senhlanganiso ye-PTUZ eMathebeleland North, sixoxelayo eseWange.
Njani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m. 2 PM lango 7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky.
Kambe amalobolo angaba ebangela ukulwa kweminye imizi na ngoba abanye bengazwisisi isizathu sawo. Lokhu ngokunye ukuphume kunkulumo mpikiswano eqoqwe ngenjongo yokunanza umkhankaso wokwehlisa udlakela emulini we 16 days of activism against gender-based violence. Umkhosi lo uqhutshwe namhlanje e-American Space koBulawayo. Okunengi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma namhlanje e-American Space koBulawayo kungxoxompikiswano eqoqwe inhlanganiso ye-Amagugu International Center ibambene lenhlanganiso ezibalisa i-NAST American Space le-Women's Media behlonipha i-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence ngaphansi kwesihloko esithi Lobola Practices versus Perceptions in the African Culture, How Inconceptions and Malpractices of Lobola Have Contributed to gender-based violence. Umnumzana Nyathi uthe ukungazi kanye lokuthi abesilisa sebelotsholelwa yikho sekulokuxabana emakhaya. Uchazele abantu isizathu sokulobola ethi kudala umuntu wayelotsholelwa njalo umuntu wesifazana uqakathekile, indoda yayingambeki isandla ngoba wayekuzwa izalukazi ukuba wenzani, ethi njalo ilobolo liqakathekile kakhulu esintwini njalo isisindo siya ngokuthi ngaleso sikhathi yini eqakathekileyo.
Ikuzwisise kuhle kunoku ngoba itezi implications mina ngangingakubona. Which is why
Unkosikazi Lumbidzani Maphosa uthe labo abahlukuluza imuli zabo babona sengathi bengalobola sebelelungelo lokuhlukuluza.
Ukuhlukubeza kwabomama lendaba yamalobolo mbona ngani kwenziwa ngabantu abangazwisisiyo iconcept yelobolo. Umuntu uyalobola ezele ukuthi wena usungowami, usiyipropathy yami, but ayisikho khonokho. Umuntu wangikhona ungambona esenza njalo uyabe vela elengqondo leyana yokuhlukumeza umuntu.
Ukuhlukuluzwa kwabomama akuthakazelelwa ngabantu abaningi okuchazwe ngunkosikazi Sikhululekile Moyo.
Mina ngujabuleli njalo lo mthetho wokuvumeli ngoba ukulobola kuhlanganisa ubuhlobo. Njalo mina ngingumama ngiyabe ngiseyakwandisa imuli yalapho engiyakwendela khona.
Umnumzana Thafatswa Sigauke uthe indaba yelobolo uyayihlonipha, uhlupho luba khona kubobaba abayabe bekhulele umuli ezingahlalisananga kuhle. Umuntu ukhula lakho akuthathe akuse emuzini wakhe.
Ngilobola ngisekela. Because basically mina very cultural, especially manxa umfazi esehle kuba labantwana, indaba ezinjalo liyahlala phansi likhumbe njengemuli kuzwane ukuthi kuyangabi. Okuhlukuzwa nalokhu kusukusiya ukuthi indoda yakhula ku-environment enjani, yakhuzwa abazala banjani.
IZimbabwe iphakathi kokuhlonipha ilanga le-gender-based violence, kodwa ukuhlukuluzwa kwabesifazana ikakhulu kusiya kusanda ezweni. Kulandela ukubusa kwebutho, sekunemifanekiso ephume kumabonakude ephuma itshengisa isotsha lihlaba owesifazana ngempama, okungokunye osokusolwe nguZulu bethi ukuhlukuluzwa kwabesifazana kuyaphambili. EZimbabwe omama abaleminyaka elithumi lanhlanu kusiya kwabalamathumi amane lasitshiya ngalonye kusukela koyedwa kusiya kwabathathu sebaye babhekana lokuhlukuluzwa. Kuthi oyedwa kusiya kwabane basukela ukuhlukuluzwa besukela kuminyaka elithumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
We'll be right back.
Studio 7 Live Talk lamuhla sixoxa ngoluhlu lwendleko zikahulumende i-budget ethulwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ugatsha lweState Department lweMelika soluxwayise izizalwane zalelo lizwe ukuthi zilimuke lapho eziyakhona kwamanye amazwe kulandela kunanzwa kwedolobho leJerusalem ukuthi yisigodlo se-Israel okwenziwe ngumongameli Donald Trump.
Umthethwandaba weleMelika usugwebe ipolisa ukuthi lihlale ejele okweminyaka engamachumi amabili ngemva kokufunyanwa lilecala lokubulala umuntu onsundu.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezichothoze umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa yena othi kumele isisekelo sombuso siguqulwe ukuze singabambi uhulumende ngamandla ukuthi aphe izabelo imali yokuqhuba inhlelo zazo phansi kohlelo lokuzibusa olwe-devolution. Ubathabile Masuku sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula uluhlu oluhlela indlela uhulumende azasebenzisa ngayo imali ngomnyaka ozayo kumbe i-budget, umnumzana Chinamasa uthe ukubamba uhulumende ngamandla ukuthi anikeze izabelo imali yikumethesa umthwalo onzima kakhulu emahlombe akhe yena evele esadalala. UChinamasa uthe amalunga edale lePhalamende kumele akhangelisise isahluko 14 sesisekelo sombuso esikhuluma ngokuthi uhulumende ulomlando wokwabela izabelo imali yokusebenzisa phansi kohlelo lokuzibusa kwezabelo, i-devolution ngesiNgisi. Abanye bathi lokhu kukhomba ukuthi uChinamasa engabe engafuni ukuthi izabelo zizibuse zehlukene lanxa isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuthi yikho okumele kwenziwe. Bathi njalo lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa kehlukananga loka Robert Mugabe ngoba laye wayala ukuthi izabelo zizibuse. Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi umongameli Emmerson Mnangagwa wala kudala esangumphathintambo wezemithetho ukuthi i-devolution ifezwe. Ngakho uthi okwenziwa nguChinamasa akumangalisi. Ugcizelele wathi kumele kuhlonitshwe isisekelo sombuso.
Indaba leyo ukuthi i-devolution ayimanejeki, uhulumende kalamali yokuthi ayisustaine ngendlela esayicela ngayo sibhale i-constitution ayiqalanga namuhla. UMnangagwa upresident ngo-2014 ebuzwa ephalamenti nge-devolution ukuthi sokulo mnyaka ingayezwa kwenzakalani ngayo. Nguye okuqala ukhuluma i-statement sokuthi vele kayisustaineki nemali kahulumende indaba ye-devolution.
Evumelana lofuzwayo umnumzana Mthokozi Sindebele uthe uZulu weZimbabwe wakhuluma ecaca ukuthi ufuna amandla okubusa aye ezabelweni.
I-constitution yethu ithi amandla okubusa avele avela ebantwini. Ngesikhiwa kuthiwa khona khona the power to govern is derived from the people. Okutsho ukuthi uZulu weZimbabwe nguye okumele atsho ukuthi ilizwe kumele libuswe njani. So uhulumende kumele azibisele ukuthi abone ukuthi lokho kuyafezeka.
Umqondisi we-Community Youth Development Trust uNkosikazi Sichasisile Ndlovu yena uthe ukwehlukanisa izabelo kuzakwenza ukuthi inhlelo zentuthuko zenziwe ngokuphangisa ukwedlula okwenzakala khathesi.
Ngicabanga ukuthi nxa singaba le-budget ekhangelane lezinto ze-devolution of power kuzanceda kakhulu ekuphakamiseni indaba ze-service delivery.
Isisekelo sombuso weZimbabwe sithi ukuzibusa kwezabelo kumele kwenziwe njengokutsho kukaZulu ekulotshweni kwalesi sisekelo. UZulu kanye lamabandla aphikisayo bathi uhulumende kumele ahloniphe umthetho, izabelo zivunyelwe ukuzibusa. I-devolution yakhankaselwa kakhulu ngamabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ngesikhathi kulotshwa isisekelo sombuso esitsha sona esiqale ukusebenza ngomnyaka ka-2013. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje kulamaqembu abesifazana ayithoba mnembili adlala umdlalo wenguqu azaphatheka kumncintiswano oqoqwa inhlanganiso ye Timberland Foundation waqala kusasa kobulawayo endaweni ye Railton Sports Club. Kubika uJoseph Njanje.
Lonyaka ngomnyaka wesibili inhlanganiso yethemba lethu iqhuba umncintiswano wenguqu obothanisa amaqembu abesifazane. Njalo amaqembu angene kumncintiswano walonyaka angagoqela ele Inline Academy elikusibaya sika Group A ndawonye lele Magwegwe, ele Ubuntu kanye lele Highlanders Royals. Kusibaya sika Group B kule qembu le New Orleans okuyileli nqobe enyakenye, ele Black Boots, ele Zetherapy kanye lele Sobukazi. Ilunga lenhlanganiso yethemba lethu ubheka impilo Ndlovu uthi injongo yabo ngeyokuthuthukisa abesifazane ikakhulu abasakhulayo.
Iproject yethu iyazama ukuthi ikhangele lodubekayo. Isabelo sakithi kakhulu silokuhlupheka, so yikho sizama ukuthi at least sizama ukuthi sibancede labo bezizwe bengabantu abaphila njalo abalelungelo elifana nelabanye abaphila kwamanye amazwe athuthukile. Ngokubona kwami bona ngani i-tournament yalo nyaka izame ukuthi ithuthukise kancane kula last year, but kusukuloke kusendaweni emali ngoba imali iyahlupha kanti asikatholi ama-donors.
Phezu kwemidlalo yamaqembu abesifazane lonyaka inhlanganiso yethemba lethu imeme yamaqembu amane ukuthi azolibazisa izibukeli, njalo lawa ngabalisayela entatheli izindaba elabadlala sebathatha umhlala phansi abesifazane ababedlalela iqembu lesizwe lama-Mighty Warriors kanye leqembu le-Packers Inn okungeyinye yezinkampani ezisebenzisana lenhlanganiso yethemba lethu. Sikhangele umdlalo we-volleyball kusasa ngomgqibelo. Zonke indlela ziyabe ziqonde endaweni yeZimbabwe International Trade Fair Showgrounds ku-Hall 3 lapho kuzaqhutshelwa khona imidlalo yokudinga amaqembu azintshantshu emidlalweni we-volleyball emazweni angezansi yezwekazi lase-Africa. Le midlalo iqala kusasa isiyafika emaphethelweni mdlazili 17 kuyona le inyanga kaMpalakazi, njalo kungenwa mahala enkundleni. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu lamajaha elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lizadlala umdlalo walo wesibili wesibaya sika Group C kumncintiswano weCOSAFA Under 20 Championships ngensonto, lapho elizadibana khona lele Angola. Emdlalweni walo wakuqala iqembu leZimbabwe libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele Lesotho, okutsho ukuba lona lele Lesotho alomklomelo owodwa, kuthi ele Namibia lile mklomelo emithathu ngemva kokunqoba ele Angola nge-1 kanya. Limidlalo iqhutshelwa elizweni leZambia edolobheni leKitwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje silomhlabeleli werumba uGibela Bemsola ephethe idlalade lakhe lesithupha asanda kulethula.
Omunye nomunye ithi wabiwa kwake, omunye nomunye ithi unesiwa sake, omunye nomunye ithi unento ayithandayo.
Ngugibela Bemsola ke lo ehamba leqembu lakhe leFohlani Sounds besithi bayangikhohlisa, okuyiyo umnikazi wesihloko sedlalade. Idlaladeleli lilengoma eziyisithupha ezigoqela le ethi vakatshenjela, okutsho ukuthi abahlakaniphileyo.
Bandini vakabuwa zinhu zokasiyana, bandini vakabuwa zinhu zokaleyana, nenta yethiva mari. Bandini
zwani mbambo sika satani vezi kumba kumba kamna njana ngovu nono obukulu abafana befohlani sounds. Sibuze ugibela bemsola ukuthi abalandeli balamukele njani idlalade lakhe.
Asebelizile nasebelithekile ayizalijabulela kakhulu kakhulukazi.
Iziphi ingoma ongathi zihamba phambili impela kuleli dlalade ezidakazelelwa nguZulu?
Ikhona le egameni lothando.
Show me no give them solo double problem king as the king of his way. Yanjala and Kustapan, the Velovichi and Embas, the Kotovich by the Mazaran by Nikesa man. Yakubek, the calling upon the West Pires and Portes Gampala, the land as the Shona Pagat and Similam Kurumakwas. Wakumes and Petis and Killers on Biruati Quenzenja and Nina. Usaki to Yamu Kumes to the Mugamus of Randu Makuta Vigela. Kacheni wabenya top song atso mbungu komeza teka mukusela belus. Yanjali se, dinyo nengane karega mnande ntabenza kumbana bafana belus lewa ilandele kambeze yotara pez betu alene nyo zizatulo mku. Batuwa ya sonde lanjeza batata matu. Bakichima wazi wangamkim batata ya lakera guze kwena manja ya kachula gani. Yanjali msakosa kile hati loku mbashaya kawona manju sase kona ya usebenzi. Se uzwa na uzo kona. Ipaka hati msino kama laba matuta lapa kanguwe nisha ingo.
Ilalateleli abangathanda ukulithenga balithola ngapi?
Njengamanje ngisegoli litholakala kini kuphela esitolo angilifakanga. Bangalithola uma bengangifonela kule number 0783305467.
Akuyiphinde njani?
0783305467.
Abalandeli loZulu nje jikelele ungabatshiyela wapha amazwi?
Ngabatshiyela nje ukuthi idlakazi seliphumile, badlule ukhisimusi omuhle, baziphathe kahle, nabazodrayiva besiya ezweni lokuzalo eZimbabwe bahambe kahle endleleni, bangagijimi ukugijima kufika ukufika, and baphathele abazali into ezinhle. Abangikhohlele nale namba lethi abazali le ethi bazali.
Uphuma ke enkundleni ngale.
Lingani nase ninda kulanda ngemuka, lingani nase ninda kulanda ngendume, lingani nase ninda kulanda betatebe bana.
Ngibela bemsola ehamba lefohlani sounds begqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Incwethi zithi ilizwe lalahlekelwa lithuba elikhulu lenguquko ngokwehluleka kwethula uhulumende womanyano ngesikhathi ukusehla uMongameli Mugabe esihlalweni.
Umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho unkosikazi Rita Makarau sechiye umsebenzi.
Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Lontunga milinkomo libelo busuku obuhle.
C Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.